Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-20 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umongameli Mnangagwa wephula isisekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili.
Kukhandwe amawadi amatsha lawo athethwe lawo mawadi ayalahlelwa le kude eCholocho South ekhitshwa emgozi ukuthi ku-MP lawo mawadi ayavotela u-MP weCholocho South.
Kodwa abanye bathi kungaba kulokungahambi kuhle kwempiko okubangela ukuthi lolu daba lube buvilibana lungacaci kuhle.
Ngibone ngani nje kulama genuine into le has been overlooked, whether there are ama mistakes, whether kulama communication problems.
Amapolisa aqhubeka esephula isisekelo sombuso ngokungaphi imvumo abebandla le-CCC ukuthi benze imihlangano yabo phambilini kokhetho.
Amapolisa kawalandeli la kancane i-constitution yeZimbabwe, kawalandeli umthetho welizwe, kawalandeli indlela yokwenza evunyelwene umhlaba wonke jikelele, lokho esithi international standard.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano womanyano wamazwe e-Afrika obusenzelwa kwele Ethiopia OAU uphele izolo ugatsha lwezomvikela olwe Peace and Security Council lwavumelana ukuthi kuthathwe amanyathelo okuqeda impi yakwele DRC. Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uphenduke elizweni izolo ntambama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephula isisekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili. Umnangagwa wayemele asayine lolu gwalo ngolwesihlanu ngoba yikho okwasekwenele amalanga alitshumi lane okufunwa ngumthetho wezokhetho andubana ahlele amalanga okhetho. Nxa engekwenzanga lokhu, umthetho uyaba usephuliwe. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Jaramba eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe ugwalo olwanikezwa uMnangagwa ngumgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Chigumba aluphelelanga, okutsho ukuthi uMnangagwa elokhu elesikhathi sokusayina lolu gwalo. UMnangagwa ophenduke elizweni izolo wasuka ngelanga okwakumele asayine khona lolu gwalo ngelwesihlanu waya kwele Ethiopia emhlanganweni we-African Union. Sixoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe, uMnumzana Innocent Ndibali, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
As the EFF Zimbabwe and as the EFF Zimbabwe president, I feel ukuthi indaba leyi isese very confusing because different parties are saying different things. We hear different things from the president's office. We hear something different from ZEC. We hear something else from the spokesperson of the president. So it is very difficult to comment effectively effectively, because information esesekhona ayikho very clear. We will have to wait and hear ukuthi yena upresident uzathini. Looking at information that we have, I do not believe ukuthi it is a genuine Lokozen move not to proclaim the report or do what is necessary, because he could have easily done that even if he was out of the country. I don't think ukuthi this thing is tied to a geography. So yes, we will have to comment a more effective sesile information sesizwile ukuthi upresident yena uthini.
Kanti khona vele kungani kungacaci ukuthi uhlelo lolu luhamba njani njalo lezikhathi eliphiwa ngazo ukuthi umongameli alwethule. Kungakwenzakala ngabomo na kumbe ikuphosisa nje?
I don't think ukuthi kwenzakala ngabomo, and I don't think ukuthi ikuphosisa. Ngibone ngani nje kulama genuine over Lokozen ukuthi into le has been overlooked, whether there are mistakes, whether kulama communication problems, whether understanding of a final report, what did it mean? Did it mean final report is yet to come, or did it mean the final report has been delivered? So we still need to hear very clearly from Chairperson Wezek, and we need to hear clearly from the president. But as I said, it is very difficult to comment effectively because information is still foggy, information is still scattered, and I will be very clear what happened. But in any case, I believe kulama administrative issues that are there that need to be sorted. I think someone somehow took their eyes off the ball to the extent that we are where we are right now. But as I said, let us wait and hear what the president is going to say, and let us hear what Chairperson Uchikumba will have to say. But I believe ukuthi one way or the other is going to work positively for abantu, because the longer it takes to finalize this, the more people are going to register to vote, the more people are going to be able to even come from the diaspora to participate, register to vote, and so on and so on. But I believe ukuthi it is not intentional, but however, there are errors that have been made. But let us wait and hear what President uzakuthi.
Hello, ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eSengilandi. Lokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Zenzo Nkomo, othi ugwalo olwaphiwa umnangagwa uZek yilo kanye elumele alusayine umnangagwa.
Lokho kusekuthenini umuntu nomuntu ukubone kanjani okwenziwe yiZek ukudwetshwa kwabutsha kwengcele, ngoba nathi siwu-CCC kunezindawo la sikhala khona kakhulu esibona ungathi uZek akenzanga kuhle, wenze nje ukuthi afeve izano PF. Ake ngunikeze isibonelo nje babugandi, uma uthatha ku-constituency yemguza uthathwe amawadi eperi apen amawadi a-right kobulawayo, sikhuluma lapha ngemganu Mini West, sikhuluma ngeRenjimo, Upper Renjimo, sikhuluma ngeMbundane, sikhuluma ngeMthunzini. Kukhandwe amawadi amatsha lawo, athethwe lawo mawadi ayalahlelwa le kude eCholocho South, ekhitshwa eMguza, ukuthi uMP lawo mawadi ayavotela uMP weCholocho South, ngoba ibebalekela ukuthi ngokwethu kubona ke manje bebalekela ukuthi uMP weqembu eliphikisayo ubezuza amavoti amaningi kakhulu kumawadi la ancike kobulawayo, ngoba ngamawadi futhi anamavoti abaningi, ngoba lawo mawadi ayebenamavoti afika ku 7000 asethethwa alahlelwa le. Thina ke uma sikukhangela lokho sibona njengento ethethwe ngoba ifeva izano. Uma sijula ke ngalolo cwaningo lwethu sibe sesibona ukuthi konje imguza lebubi kakhulukazi yikho lapho abantu bezano izikhulu ezinenge ezinomhlaba khona. So bengabe befuna ke ukuthi bavikele leyo mhlaba yabo ukuthi noma kungathini OMP bakulawo ma constituency baqhubeke bevela kuyiza. Yikubona kwethu lokho lapha nje ngiyalinganisa kodwa ke isikhalo futhi esikhulu kakhulu sisibona siqhamuka kakhulukazi endaweni zeMashonaland lapho izano ekhana ikhala kakhulu ende bayazike futhi ukuthi kungenzeka kube futhi izindawo lapho iqembe liphikisayo le-CCC lingazuza khona yikho mhlawumbe befaka incindezi ukuthi uMnangagwa sebenzisa amandla akhe ke njengo-president ukuthi afake incindezi kuzekhi ukuthi mhlawumbe kube noshintsho bekudwebeni leyo ngcele kulezo ndawo kodwa ngicabanga ukuthi nathi iqiniso siliqembu nje eliphikisayo le-CCC kukhona la sikhala khona ngendlela ingcele edwetshwe ngakhona
manje ngokubona kwakho kuyini okwenzakalayo lapha kukhona uchairman
mina engikubonayo la kungabe kudlalwa ngengqondo zethu singabantu bezimbabwe kudlalwa ngengqondo zethu ukuthi sikholelwe ekuthenini ngeqiniso kulo hlupho noma kukhona indlela la Isaac enze khona okurong kodwa ngibona ungathi kuyindlela yokuthi amaqembu aphikisayo ikakhulu lelele MDC Alliance lihlale lilenga emoyeni lingazi ukuthi indulo xa uxa kuzawela ngani ngoba lokhu futhi kuxhomeleke ekuthenini liyakwazi yini lingamaqembu aphikisayo ukuthi liqhubeke lihlunge abantu abazolimela kuzindawo ngezindawo ngoba manje la sikhona sisuka singazi ukuthi ngabe lokhu okukhona kuzahlehliswa kubuyele esimene kade sikusiso kuqala noma kuzaqhubeka kunje
aloke ngumnumzana Zenzo Nkomo isiphathamandla sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kunjalo nje ibandla le-CCC lithi lincitshwe ngamapholisa imvumo yokwenza imihlangano ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ezibalisa isabelo seMathebeleland South izolo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amapholisa kawalandeli la kancane iconstitution yeZimbabwe kawalandeli umthetho welizwe kawalandeli indlela yokwenza evunyelwene umhlaba wonke jikelele lokho esithi international standard eyokuphatha okuphathelene lezokhetho ahamba lohlangothi ahamba lebandla libusayo kakufihli khona lokho akwenza sikubone kusegcikene abazinikelanga ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abazinikelanga ukuthi iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo leyo kabazinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu kuyinto embi ke khona lokho
bakhona asebesithi ngcono ibandla lesisi vele lingangeni kukhetho ngenxa yakhonoku lokubotshwa mahlayana kwenkokheli wena uthini ngalaba umbono njalo
iye kuyezwakala kakhulu lokho abantu abakhuluma ngakho beza ubuhlungu kakhulu kobi ukuthi kungalandelwa imithetho kobo ukuthi sikubone sihamba kancane kancane ukuthi siya okhethweni olungakhululekanga ukuthi ukhetho lwalonyaka luyabe luyilokho esithi not free and fair kodwa ke njalo ibandla elibusayo lona lele livimbela imihlangano ye opposition elivimbela amalungelo abantu be opposition funa khona ukuthi bazi bafinyelele esinqumeni sokuthi bangayokhethweni nxa bengasangena ngokhethweni iyaqhubeka ibusa le evelise sihlalweni ngokuba iyakwazi ukuthi nxa ingancintisana la abanye okhethweni okukhululekileyo kayiswe ziphumelele ngakho ke kuhle kuyo ukuthi ibaphatheka babantu bazi bacine bekhalala ukungena okhethweni ngakho ke kumele kuxoxiswane kubonakala ukuthi kambe ukungena okhethweni kuzuzwane ukungangena okhethweni kuzuzwane ukuze abantu bangadonethi impilo yabo ebantwini abangasoze bayiphathe kahle ngakusasa.
Umbuzo wami wokugcina. Manje ngokubona kwakho impumela yokhetho ayisoze iphikiswe na nxa sikhangela khonoku ukuvinjwa kwemihlangano yebandla le-CCC.
Akubuzwa la kancane ukuthi ukhetho alusoze luhambe ngendlela efaneleyo njalo lo mphumela walo awusoze wamukeleke kwabe opposition ngokuba vele into zonke ezenzakeleyo kusuka ukhetho luyano olunye lwadlula ngo-2018 yilezi eziveza kahle kamhlophe ukuthi abasezihlalweni abazinikelanga ukuthi sibe lokhetho olukhulekile elizweni. Ngakho ke luza kuza phikiswana ngalolu khetho lokuthiwa ngesiNgisi disputed outcome okuza qhubekisela phambili insizi zabantu kuqhubekisela phambili ukuxokozela lokungahlonishwa kwamalungelo abantu esithi political and economic crisis elizweni okuza kwenza abantu babaleke baphume elizweni balambe bathwale nzima ngokuba abakudinga abantu okuza letha inguquko ezimpilweni zabo lokhetho olukhulekileyo kungakhathelekile ukuthi luphathwe lobanjwe ngawuphi umnyaka kubele kube lukhetho olukhululekile ohlonipha amalungelo abantu.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Amapholisa asesipha izizathu ezijiyeneyo ezokuthi izicelo zebandla lesisi ezokwenza imihlangano azila mininingwane yonke efunakalayo phansi komthetho. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa iStudio 7 ilezinye zencwadi ezathunyelwa ibandla le-CCC ngamapholisa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lesite lilodaba lokuthi ukuna kwezulu okwenzakala lezinsuku sokudala umonakalo ochiye indlu yelukithi le-Old Phumula idilikile kobulawayo. Umnini walindlu umnumzana Andile Ncube usecele uncedo kuzulu ukuthi aphathiswe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umhlangano webandla le-ZANU PF we-National Youth Day kumbe i-Robert Mugabe Day ozenzelwa eLupane kusasa ukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000. Ngokwakuqala ukuthi umbuthano lo wenzelwe phandle kwedolobho leHarare. Agesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omela elemelika kwele Israel usecebise inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi kumele ayekethise imithetho afuna ukuyiqinisa eqondisa izemithetho ukuze elemelika lenelise ukuncedisa ukuthi avuselele ubudlelwano lele Saudi Arabia. Elemelika lizathumela enye njalo imali engamadola izigidi ezilikhulu US$100 million ekuphathisa ele Syria lele Turkey kulandela ukuzamazama komhlaba kwadiliza izindlu kwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani balandeli be-Studio 7. Okhuluma nguThamsanqa eklamshi komaniki. Ngiyambuze ukuthi athi upresident wethu ngasingabe sihlukumezwa kanje. Akuboni kangani ngoba kunini sihlupheka lapha, kunini sikhangani. Akuboni ngani upresident wethu ngoba amandla ukuthi sihlala emazweni abantu basixotsha sidiningi, kodwa yena akuboni ngani. Wayo upresident wethu laba esibakhuphelayo bevele kahle lokuhlala phasichiye kusuke esihlalweni eniyeza abanye ithuba. Ngisamangala kulaba abantu abazavuke izane ukuthi sitholani lapho, abantu batholani izane. Hhayi, basafa ngihluphele, safa ngihluphele. Abeke bekunikeze ochamisa lakuthuba bekwazi ukubusa la usibone ukuthi uyaphetha ngani. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 ndinjani bakithi ngibingelelwa ngumacebo onsegwanda. Ngihlala sizwa kulabadala abakhuluma lapha ku Studio 7 ogawule be defenders anu PF. Kanti bona bahamba ngawuphi umgwaqo uma besuka eTsholotsholo besizwa ngapha kobulawayo. Phela umgwaqo weTsholotsholo enkayi sokuyizifula. Abantu bakithi abathebeleni balokho beqilwa izandu befuna ukuthi bavotelwe. Umgwaqo ungalungiswa no network nomgwaqo nomsebenzi. Kanti bazi befunde njani? Uthole sibini umuntu egqoka isikipa esibhalweni lwana umdalo omotsha kangaka ilizwe. Abantu bakithi asikeni sifundeni madoda. Asikeni sibuyeni komthwakazi sikeleni into zeseharare lezi.
Tshona njani Ntunga? Tina tshona. Bonke labo thandeni into abasike indaba. Abantu bake bayezama bahlanganisa abantu. Ukwehlukanisa abantu ngento intwana obuleweyo. Kwaso ungalakhangela nje kwenzakala kwakhona konke. Uyazilina sikhule abantwana siyakwazi leba. Kufana nonxa kukhanya kukhanya ngumuntu kade ezithani. Ungumuntu othuleyo. Kwesi sikhathi nxa ntiyakhangela ngaba ngumntwana kade elekhanda leo. So lo ulele omunye lo yisigangi yisigebengu nxa ufuna ukunanzelela ukuthi abantu nxa sikhuluma ngomuntu ukuthi umuntu owonile singathathi isihlanga politiki okungelapho akula politiki phakathi lo mntwana yisigebengu so kwana lo mntwana lapho esonxaba ungafika uye ngakibo lapho ozalwa uzafika ukuthi vele ngumuntu ololo so ipolitiki iyabe ingenanga singahlanganisi izinto lalapho lungwane ufake isawudo lapho kumele ufake khona ichukela ufake ichukela lapho kumele khona ungene isawudo abantu senzeni nxa sesiyahlanganisa ukuthi heyi abantwana ukuthi abalamsebenzi abantu ayisiki asikhangeleni abantwana asidingeni ukuthi lapho ozalwa kwini ngubani owaziyo lapho kuzalwa khona umntwana angaba vele yena umuntu ovele ongezwayo ongakhuzekile khonapho inxele eklasini khonapho uzondela lwana ukuthi lube eklasini uyakwazi yena kazi amze singahlanganisi kasi kumbeni abantwana abantwana nxa benza ukubenza ungathatha umntwana ngamenza ayezengibona osukuthatha sikuhlanganisa lephasi ayisikho kukhuza bantu tiyeneni ukuthi sigazifakela lapho
ezingasalibonani basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ubhudi lo obuza iKanyambizi sokusethi nga uyakwazi ukuthi iKanyambizi isigaba sangikhona yona iKanyambizi kayilahli angagada lapha khona ngafika ewanki ewanke laphana uyakuza amakhomba ijambisi and then bengamlayele ngafika emakhombini abesetshela udriver ngubukhondekta abesesithi ngifuna uye eKanyambizi inkinga izaba la iKanyambizi kule manono kule chikamba kule kadobe kule makara kule mkonda kule lumbora so sokufunda ngaye naphakathi kwalezo zigaba uyakwazi ukuthi kusiphi isigaba bekungaba lula and uRobson okhona ngahle kwenye kwesinye isigaba ngwakonyoni manje yena ntuthudinga umuntu omdala but yena oselama 100 years umuntu omdala so sokusithi ngawe uyakwazi isigaba sangikhona ngoba engayidinge sithi iKanyambizi sokufuna ukuthi engumuntu olemota yakhe ehamba ebesefikela kosebhumbe eni laphana I think bengabe bezamlayela ngcono ngoba inkulu iKanyambizi asondayo yencane okokuthi and noma egada futhi kunzima ukuthi bazamchiya ngaphi ngoba zona lezi ndawo eziqambayo yizigaba zakhona so ikhombi yangume ikuchiye lapho yakhona
Studio 7 makadi Studio 7 linda they are not replying us but chero zvakadero tinongokuterirai news dzenyu siyalalela news dzenyu walingasiphenduli lapho selizasifaka ndifuna ukusibuza sizaliphendulela belisibuza khona but phakathi kwesikhathi leyabe nje ingandisilahlile akula ndaba Studio 7
basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela lonke lina elisitshela indaba zeqiniso bezimbabwe lapha siphakathi kokuhlukunyezwa kodwa sasi meni sibindi mama labo baba asiqineni votele ilungelo labantu bethu ukuze babuye emazweni babuye ekhaya sizohlala labo sibabona badubeka abantu bethu emazweni ngale abanye bayacha abanye bayabulawa thina bazali ngapha singasoze sibabone nkulunkulu wami siyabonga Studio 7 ngomsebenzi eliwenzayo ingani lingabala imeseji yami mina imgogo khanye ngikobulawayo
sakazi ngivuka njani hayi yabona upresident yobutswana nomnangagwa lo Ramaphosa into eyi-1 usuka laphana ahamba ayekhuluma kubi ayisapoti izanu ekhaya zaphuthi umnangagwa ajika ayekhuluma kubi ngama-foreign elizweni lakhe incenga abantu bakhe ukuthi beqhubeke bemvotela aqhubeke gcwasa isisu sakhe siyema okwenziwa nguRamaphosa laye supoti izanu ekhaya umnangagwa afuna ukuthi izanu iqhubeke ibusa ngapha uxotsha abantu bama-permit lapha ngale lo mnangagwa laye uncindezeka abantu bezimbabwe ngapha kabanikezi kuhla ukuthi ulungele ukubathwala ebagudule ekhaya njengezi after that uyayekela kunjalo akula nto azabenzeka yona abantu baqhubeka behlupheka asazi ukuthi kahle kahle yalenzi zisubuhlungu le enziwa yilawa abantu laba lawa abantu angazi ukuthi into ezalungiswa njani hayi kunzima kodwa sithemba ukuthi lo nyaka mina ngakhuza kuphuma lezanu yakhe siyabonga ngakhuluma ngoDaw 263 lapha eGoli
siyabonga ke balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ucwaningo olusandayo ethulwa lugatsha lwezempilakahle i-CDC luthi umnyaka ka-2020 yuwo owafa khona abantu abaningi bebulawa imbhobho kulayo yonke eminye iminyaka. Lolu gatsha luthi ngomnyaka ka-2020 kwafa abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amane lanhlanu 45,222. Umnyaka lo wona uthembisa ukuthi uza kwedlula oka 2020 ngoba sokuhle kwabhubha abantu abalichumi lasikhombisa 17 ngenyanga eyodwa. Ngeviki edluleyo kulabantwana bekolleji leMichigan State University abathathu abadutshulwe bafa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Kodwa kwesisikhathi uhlupho lokuba khona ukuthi izibhamu lezi zisuka zibe zibe ilezi zibhamu ezidlula ezithwalwa ngamapholisa asebenza emgwaqweni amalanga lamalanga. So siyabona ukuthi umongameli uBiden lamaye ama-policy makers bayapropose ama-restrictions athize okwenzela ukuthi kungabi lobani lobani okwanisa ukuthi ebambe umbhobho. Ikakhulu ungakhangelela abantu ababengaphilanga engqondweni, abantu abalama criminal record, yibo abantu okumele bekhangelwe kunokuthi bengakwanisa ukuthi bethole imbhobho. Njalo lokuthi imbhobho leyi ingavunyelwa ukuthi nxa umuntu sebhubhile ibe yilifa lokuthi umuntu engabhubha impopo leyidlule iye batwaneni ngoba esikhathi abantwana laba nababe ngala background right. So indaba yempopo kumele sibili kube lama restriction ombono wami, kumele kube lama background check anzima. Njalo lo hlonzi lwempopo etholakala ebantwini kumele ikhangelisiswe ingabe impopo edlula le ethwala ngamapholisa ngoba esikhathini esiningi amapholisa athe fika lapho kudutshulwa khona bebe overpowered ngabantu abathwele impopo elohlonzi oludlulako. Siyazi ukuthi kuthiwa eMelika 4 out of 10 abantu abadala bayatsho ukuthi balompopo. So into enzima leyo, abantu abaningi bayale mpopo ngoba bafuna ukuthi beziprotekthe bona beziprotekthe le moli zabo yihlupho lukhona. So isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi lapha they believe ukuthi kumele bebe le mpopo leyi. So kunzima ukuthi impopo leyi ithathelwe abantu.
Abe bandla lama Republicans yibo abakhanya befuna ukuthi kungabi lemgoqo yokusetshenziswa kwezibhamu. Uthini wena ngalokho?
Khona kunjalo i-administration kaBiden lamanye ama-administration ama-Democrat akaba khona ayande ukuzama ukuthi befake ama-restriction endaweni zezibhamu, ikakhulu izibhamu ezilohlonzi. Njalo lokuthi ngubani ongathola isibhamu kutheni ama-background check. Kodwa kwande ukuthi ama-Republican lama-raw voters amaningi abavumelani lokuthi bethathelwe impopo yabo ngoba kulabanye ababelieve ukuthi impopo leyo kumele bebelayo okwenzela ukuthi i-government yawo ingelukwenza abakuthandayo balelungelo lokuthi bethathe impopo beliswane le-government ekhona. So indaba ye-Second Amendment iyahlupha. Njalo ama-Republican amaningi kabakuboni kuqakathekile ukuthi kube lama-restrictions entweni zezikhali. Kodwa siyazi ukuthi uBiden into ayifisayo. Njalo isikhathi esiningi kujwayele ukuthi kungaba le mass shooting abantu abaningi bekhulume ukuthi yebo kumele kube lama restriction.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kule Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese New York. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa wephula isekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota idelimitation luqhubekela phambili. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo abebandla le-CCC ukuthi benze imihlangano yabo phambilini kokhetho. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama ngu-Chris Gandhi, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.